sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Falamukela ngenjabulo enkulu uStudio 7 ngomvulo. Falamukela ngenjabulo uStudio 7 ngomvulo mhlaka 11 Ntulikazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe ukhala ezimathonsi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke yedola leMelika. LeZimbabwe limanyana lamanye amazwe awezwe yazi leAfrika ngombulo ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo ole Anti-Corruption Day. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe eleSingapore ngamaranzi edlula alikhulu 111. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UZulu weZimbabwe ukhala ezimathonzi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke nje ngedola leMelika, yena ke ehola idola eleZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu oweStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ebeke umthetho kumaviki asanda kwedlula ovumela osomabhizimusi ukuthengisa ngedola leMelika. Izitolo eziningi sezibhala eminyango ukuba labo abangela dola leMelika bengalokothi ukungena ezitolo. Lokhu kutsho ukuba iningi labantu abahola nge-RTGS abasela lapho abangathenga khona ngaphandle kokuqala bangene bathenge idola leMelika. Ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha lakho kuqhubekela phambili kusiba nzima ngoba idola elilodwa selithengwa ngama-RTGS angamakhulu ayisikhombisa 700 RTGS. Ingcitshi ecubuna ezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi ukusetshenziswa kwedola leMelika ngabezitolo siyisinda baphenduli.
Ukuthengiswa kwezinto ngama-US dollars kuzenze ukuthi abantu bathwele amagabha avuzayo. Ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi khathesi bazuzi iholo labo ngama-RTGS. So uyabe sokumele bathengise ama-RTGS ukuthi bazuze ama-US dollars ukuze bathenge ezitolweni.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende ananzelele ukuba yena njengomqhatshi omkhulu elizweni izisebenzi zakhe eziningi zihola idola leZimbabwe.
So ukuzenza njalo ukuthi izinto zingatholakali lula ezitolweni ngoba abantu baye bengelayo imali yokuzithenga. Njalo uzabangela ama shortages ezinto ezisetshenziswayo ngabantu mihla ngemihla.
Unkosikazi Faith Banda isakamuzi saseHarare uthi isazokuba nzima ngamandla impilo yomuntu makhaza nxa sokunje.
Hayi, uhulumende sisithwali senzima, especially thina esihola ngama RTGS mawusiye emashopu kuthiwa sithenge ngama-US dollar. Bathi siphile njani nxa kunjalo? Akuphileki, sithwele nzima.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi uMnumzana Peter Sithole yena othi sephelelwe akasazi lokuthi uzophila njani.
Ngoba sifuna ama-RTGS ngapha uziyangena eshop uthola sifuna imali emele asilayo thina le imali emele kasazi ukuthi uhulumende uthi sisayithatha ngabe uyayenza. Ngabe uyathi kumbe amasalari kube yimali yeMelika ukuze kathi sikwanise ukuthenga ezinye izinto emashopu ezinjengama-basic commodities ochukela labo sawu.
Uyakhala uZulu weZimbabwe ngokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho elizweni osokubangela ukuba intengo yempahla iqhubeke ikhuphuka mihla ngemihla. Osokusengezelelwa la ukuthi kuzamele aqale athenge idola leMelika emkambo wensitha andubana ayethenga ukudla lempahla ezitolo. Imizamo yokuthola umbono kamphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ehlule, kodwa uNcube ebeka umthetho lo wathi iDwell RTGS alimisanga ukusetshenziswa kweZimbabwe kodwa abezitolo bahle bathatha leli thuba lokungafuni ukwamukela iDwell leZimbabwe besithi bafuna elemelika kuphela. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Hello Zimbabwe lemanyene lamanye amazwe awezwekazi leAfrika namhlanje ukunanza usuku lokulisana lenkohlakalo ole Anti-Corruption Day. Abekomishini ebona ngokulisana lenkohlakalo eZimbabwe eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC labo ngabanye babangene umbuthano owenzelwe eFrancistown kweleBotswana ukunanza leli langa. Lolu daba luvela kumqondisi Dube weStudio 7 kodwa ke alukangeni luvela eBotswana siza kweluthulela lona nxa solungenile. Ngenxa yesimo esibi kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe uZulu usebanjwa ngamandla okusebenzisa indlela zokwelatshwa ezendulo kanye lesetshenziswa kwele China eye-acupuncture. Yonake indlela ye-acupuncture ikhanya isisabalala eZimbabwe abantu behamba imango emide ukuzofinyelela ukwelatshwa ngale indlela eHarare. Intethelele izindaba yethu eye-Studio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Indawo eziqhutshelwa umsebenzi wokwelapha ngendlela ye-acupuncture isungulwe ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-2020 edolobheni leHarare ngemva kokulobelana phansi isivumelwano i-Memorandum of Understanding MOU phakathi kukahulumende wakuleli lowe-China phezu kokusebenzisana kwezokwelapha ngemithi yendulo. Umnumzana Johnson Gumbo yena oseke wathola usizo ngendlela eye-acupuncture uyalincoma inyathelo elithethwe ngabe-China ukusungula indawo yalolu hlobo eZimbabwe.
Kungenye i-option esesiza kubalayo ke yokwelatshwa ngoba sesijayele ukuthi siye ezibhedlela siyanikwa ama-injection kumbe amaphilisi kodwa sometimes into lezi azisebenzi azisincedi. Ngakho ke lapha ama-China sincedile kakhulu sezasifundisa ke le ndlela yokusebenzisa amanalithi. Hayi kuyabongeka umsebenzi omuhle sibili.
Kwasekelwa ngumnumzana Thafazi kaChigandiwa isakhamuzi saseHarare.
So kungaba luncedo sibili ukuthi ama-China asincedise kulolu daba olemikhuhlane etshiyatshiyeneyo ukuthi beyelaphe imikhuhlane leyo ikakhulu abokhensa lokunye ongani udumile kulawa malanga okungalatshwayo lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi akula mtshina leminithi yakhona. Kodwa singazi nxa kungasoze kube lobugwelegwele khona lapho obuthize.
UChigandiwa uthi uthemba kungasindlela yokutshontshela uZulu wakuleli ulwazi lwakhe lwezemithi yendulo njengoba vele ube ngoyisebenzisayo lanxa ibikhangelelwa phansi ngabanye.
Yebo, ngathi into yamahhala kodwa sabe singakwazi ukuthi abakuhulumende bakhona abakuhulumende abavele besidla ama-China sabe singakwazi ukuthi leyo nto abayikhulumayo ukuthi izabanyamala kuzakuhamba njani bona bazabhenefithana. Into sabe sifuna ukubawazi ukuthi bona nxa befuna ukusiza yes siyakwazi ukuthi bengasiza siyandisa ukubona ukuthi balokubhenefitha ebuya besithi bafuna ukusiza.
Ophatheke emisebenzini yokucubungula ezombusazwe kanye lezempilakahle enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo usola ukwenza kukahulumende ovumela abokuza ukwenza into yinye ebivele isenziwa yizizalwane zakuleli kusukela endulo lapho abantu babevele besebenzisa imithi yesintu ukuzelapha kumikhuhlane etshiyeneyo.
Ye hayi okwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi thina uhulumende silaye weZimbabwe angeke sithi ukuthi is a patriotic uhulumende silayo ngoba egijimisa ukuthi silandele i-technology zabanye abantu silezi natha thina kithi la eZimbabwe eyenzayo imithi efanana leyamachina naleyo kodwa ayikhiwa ispace esiyiso esifaneleyo. So lokho kutshengisa ukuthi uhulumende wethu uyaseyisa thina abazulu.
Lanxa encoma ukusetshenziswa kwemithi yendulo ngabe-China laba uGumbo usola khona ukuthi kuphakanyiswa abokuza kodwa abakithi abahlezi besenza okufanayo bengaqakathekiswa.
Ngabo sikhuluma kunje izibhedlela ezinjengakuparela nyata zile khona lezinatha kwenzela ukuthi abantu bezinatha bekwanise ukuthi bethole imali njengoba sekufaka ama-China ngoba umuntu ma esegula laphana ukasela choice sokumele ukuthi ethenge khona kokukhona yena esibhedlela kabe kutholakala kule imithi yama-China izinatha yona ikhona eZimbabwe sila izinatha uhulumende wethu loko kasikhathaleli kakhathaleli ukuphakamisa abasuntu khathaleli ukuphakamisa abasuntu bakithi le-culture yethu ngoba imithi naleyi ibuya le-culture naleyi yabantu bonabo ibuya le-culture yabantu bonabo indlela zokuziphila amasiko abanye abantu khathi amasiko abanye abantu.
Okhokhela uhlangothi lomanyano obona ngezokwelapha ngemithi yendulo weZimbabwe China Traditional Medicine and Acupuncture Center uDr. Zhu Wei ulandisa kabanzi ngalolu hlelo.
Not the common used technique is acupuncture. By insert needles into points to regulate the harmony of the
indlela esetshenziswa kakhulu nge-acupuncture eyenziwa ngokuhlaba inalithi ukwenza umzimba usebenze kakuhle kanye lokwenza igazi ligijime kuhle ukuze umzimba usebenze ngendlela. Kulezi nsuku sesihlanganisa imithi yesintu leyesilungu.
Lindlela yokwelapha okubikwa isisetshenziswa ekilinika evulwe esibhedlela esikhulu se-Parenyatwa Group of Hospitals isikhanga abanengi elizweni abaya khona ukuyadinga usizo lapho olunikezwa khona njalo kungela mbadalo. Kubikwa inkulungwane yabantu betholiswe usizo phansi kwale ndawo lapho kwelatshwa ngendlela yemithi yendulo ndawonye sekwenziwe isikhathi sokwenza lokho esedlula inkulungwane ezine kusukela ngenyanga kaZibandlela kuwona lo mnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Khathesi-ke wathi ngithathe ithuba lokuthi silethe enkundleni udaba loluyana olokunanzwa kwelanga lenkohlakalo i-Anti-Corruption Day luvela kumqondisi Dube oseHaberon kwele Botswana.
Umzekeli kamphathi ntambo yofisini kamongameli wele Botswana uMnumzana Dumezweni Mthimkhulu ekhuluma kulumbuthano uthe kuqakathekile ukuthi amazwe abambane ekulwiseni inkohlakalo. Uthi usuku lwe-Africa Anti-Corruption Day yisikhathi sokuthi kukhangelwe emuva ubunesibanga amazwe asesihambile ekulwiseni inkohlakalo.
Corruption remains a hindrance to social, economic, political.
Inkohlakalo ibuyisela emuva ingqubela phambili intshontshela uzulu ilungelo lakhe njalo ikhweza inhlawulo yokuvula lokuqhuba amabhizimusi.
Umthinkulu uthi ohulumende kumele bebone ukuthi inhlanganiso ezilwisana lenkohlakalo kumele ziphiwe amandla agcweleyo kungabi lokungenela ngabezombusazwe. Ilanga le-Anti-Corruption Day libanjwe ngaphansi kwehloko esithi Strategies and Mechanisms for the Transparent Management of COVID-19 Funds. Umqondisi wenhlanganiso elwisana lenkohlakalo kwele Botswana e-Directorate on Corruption and Economic Crime, DCEC, uMnumzana Tshepo Pilani uthi ukuqhamuka kwe-COVID-19 kuvule wonke amasango enkohlakalo emazweni atshiyeneyo.
The COVID-19 backstorm indeed created conducive conditions.
Sesibone ukuqonga kwenkohlakalo okufana lokukhuphula intengo, okungayenzi izinto mgceke kanye lokufaka esikhwameni kweyinye impahla okumele ibe ngekaZulu.
UMnumzana Charles Charuma okade emele inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi kumele kuqiniswe indlela okulwisa inkohlakalo ngayo ikakhulu ngesikhathi se-COVID-19.
Ensuring that data is accurate, transparent and free of political influence.
Kumele uZulu athole imbiko phezu kwenkohlakalo kungela kungenela kwezombusazwe. Inhlanganiso ezifana le-ZACC kanye le-DCEC zilomlando wokukhweza imizamo yokulwisana lenkohlakalo.
IZimbabwe ilobelane izivumelwano zokulwisa inkohlakalo lwamazwe afana leRwanda, South Africa, Botswana kanye leNamibia. Abacubungula ezombusazwe abafana loMnumzana Zenzomoyo bathi lokhu kuzwakala kulinyathela elihle.
Lokhu singathi thina in theory kulinyathelo elihle kakhulu ngoba kusho ukuthi amazwe lawa azasizana banikana amaqhinga njalo uma kungabe kusenzakala ukuthi omunye wabantu abakorrupt imali yakhe noma lokho akwebileyo ukuhambise kulawo mazwe kuza kwenza kube lula ukuthi babafinyelele labo bantu.
Umoyo uthi kodwa akulaqiniso ukuthi inhlanganiso ye-ZACC ilawo amandla olwisana lenkohlakalo ngokuqinileyo.
Lokhe inhlanganiso iZimbabwe Anti-Corruption Commission yaqaliswa asikaboni okuthize esingathi thina umsebenzi omkhulu asebewenzile. Sihlala sibona sisizwa belandelela bebopha abantu aba corrupt kodwa abaphansi abangalazikhundla ezinkulu bese kusiba labantu abalamandla abaphezulu abalezikhundla esibaziyo njalo abazwakalayo njalo kulobufakazi ukuthi bayabambeleka kuzinto eze corruption ababothwa bayabekela.
Kuyindlela yokulwisana lenkohlakalo ehlanganiswe African Union yabeka umhlaka 11 Ntulikazi njengosuku lwe-Anti-Corruption Day. Ugwalo oluhluza isilinganiso senkohlakalo lwe-Corruption Perception Index luthi inombolo zitshengisa ukuthi izwekazi le-Afrika lilenani eliphezulu lenkohlakalo, kukanti ugwalo lwe-Global Corruption Barometer lukhomba ukuthi phakathi kwabantu abane-Afrika abadlula oyedwa bathola usizo emaofisini kahulumende ngokufumbathisa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisavron kwele Botswana.
Kulive talk lamhlanje sikhangela ukuhlukunyezwa kwabamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe. Nilalele umsakazo weStudio 7 ophuma ngapha ngasemsakazweni oseWashington DC. Wake waba ngumcebiso omkhulu esikoleni sowayengumongameli Donald Trump welemelika ese-White House, uSteve Bannon, obhekane lamacala athile emthethwandaba, useze wavuma ukufakaza phambi kwekomiti yedalela ephalamende ecubungula isehlakalo sokuhlaselwa kwedalela ephalamende nyakenye ngozibandlela mhlaka-6 ngabasekeli bakaTrump owayesephuma embusweni. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken ubike ukuba uhulumende wakhe ubheke ngelihlo lokhozi okwenzakala kwele Sri Lanka ngemva kokuphuma kwemibiko ethi umongameli walelo lizwe kanye lenhloko yakhe kahulumende sebeveze isifiso sokwehla ezikhundleni zabo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba abantu balelo lizwe betshengisele ngokungena ezikolweni zabakhokheli bobabili betshisa ezinye izakhiwo betshengisela njengendlela yokukhonona ngesimo somnotho eselizweni lelo esingamanga kuhle. Izakhamizi zedolobheni le-Uvalde esigabeni se-Texas khonapha eMelika zitshengisele ngokufola ezitalajeni njengendlela yokukhonona zifola udlakela olubangelwa yikusetshenziswa kwemibhobho i-gun violence. Iningi labakade betshengisela ligoqela imuli zababulawelwe abantwana esikolweni ese-Rob Elementary School ngoNkwenkwezi. Amakhulu lamakhulu abantu basedolobheni le-New York khonapha eMelika abavinjwa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 ukutshada babelethuba lokwenza njalo bebaningi bengamakhulu kusehlakalo esenzelwe e-Lincoln Center ngesonto. Amapolisa akwele South Africa abikwa lokho idinga abantu abadubule uxuku labantu babulala abaphose bafike ama-219 kuzehlakalo ezimbili endaweni zokunathela utshwala emabhawa. ele Egypt libikwa libhekane lendlala enkulu engazake ibonakale embalini yalelo lizwe la ibikwa ibangelwa ikakhulu yimpi ekhona phakathi kwele Russia lele Ukraine evimba ukuthengwa kokudla ovela phetsheya kolwandle emazweni awe-Europe. Uhulumende waseKenya umanyane labenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eyi-World Health Organization ukusungula uhlelo lokusabalalisa ulwazi lokumelana lezihlakalo eziyingozi kwezempilakahle ama-medical emergency hubs. Kusenzelwa ukubana kuthathwe amanyathelo ngokuphangisa lokucebisana ukuthi abantu benzeni ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe. Inhlanganiso ezizimeleyo zakwele Senegal sezisungule imikhankaso yokuvimba ingozi yokuthiwa kwenhlanzi okwedlulisa amalawulo okungakhokhelela ekutshabalaliseni kwempilo yezinanakazana lezinyamazana zendle eziphila emanzini. Kule ndlovu zakwele Malawi ezifika amakhulu amabili lengxenye 250 ezikhangelele ukususwa endaweni egcinelwa inyamazana zendle eYeliwonde zisiwa eKasumu National Park ekupheleni kwayo nale inyanga kaNtulikazi. Lokhu kwenziwa ngenjongo yokuphungula inani lendlovu lezi eziseliwonde ngoba seziziningi kakhulu njalo seziyingozi empilweni zabantu. Lezo ke bekuzindaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe eleSingapore ngamaruns edlula alikhulu 111 emdlalweni walo wakuqala kumkhankaso wokudinga amaqembu azakuyadlala umncintiswano wezizwe zomhlaba owe-2022 ICC T20 World Cup ozaqutshelwa kwele Australia. Intethelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yile liqale ukutshaya ibhola lakuthelela amaruns angamakhulu amabili lamatshumi amathathu lesithupha lilahlekelwe ngabadlali abahlanu kuthe leSingapore seliphendula lenelisa ukuthelela amaruns alikhulu lamatshumi amabili lanhlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Umlandeli womdlalo kakhilikithi Washington Zibanda uthi bekuqakathekile ukuba iqembu leZimbabwe linqobe emdlalweni walo wakuqala.
Abafana basekhaya badlale kahle kakhulu emdlalweni wabo wokuqala lakade bengqelana lesizwe saseSingapore. Sithemba ke bazaqhubeka kanjalo ukuze sinikeze amathuba okubana ke sidlulele phambili. Ngakho okunye siyabonga abantu sibabonile bebuya ukuzoxhasa abafana, so ngathi ke abantu bengabuya ngobuningi ukuzosupporta isizwe abafana bazizwe bexhaswa labo ukuzabanika intshukuntshu zokubana ke banqobe emdlaleni yabo elandelayo.
Iqembu leZimbabwe leSingapore akusibaya sikagroup A ndawonye lele United States of America kanye lele Jersey. Iqembu le-USA linqobe leJersey ngama-wickets ayi-92 emdlalweni odlalelwe enkundleni yeBulawayo Athletic Club. Kumidlalo elandelayo iqembu leZimbabwe lizadlala lele Jersey ngolwesibili kuthi ngolwesine lizadlala lele United States of America. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe kuzamele libophe ziqine kumdlalo wangolwesine.
Ukulondoda otshayo we-United States uTaylor otshaya i-century 101 from 55 balls ke kutsho ukuthi nguye ke umuntu ama-Chevrons okuzamele amnanzelele, yiwo ozadecide ukuthi ama-Chevrons azahamba kuma-semifinal nxa engadla i-United States. Kodwa ke lawo amanye amaqembu akhathana kakhulu kweZimbabwe, oSingapore laboJersey usasele umsebenzi ukuthi bafike i-level eZimbabwe khona nxa sikhayela khona kanti iZimbabwe test status and member ye ICC full member.
Kusibaya sikagroup B kulamaqembu abalisayele Papua New Guinea, ele Hong Kong, ele Netherlands kanye lele Uganda. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya ehlezi endaweni yezimbili eziphezu kwesifaya, yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esesemifinal. Ukuthi lawo azanqoba lapho yiwo azakuyadibana kufinal, kube yiwo njalo azakuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-Australia. Kumidlalo yesibaya sikagroup B iqembu leNetherlands linqobele Papua New Guinea nge 52 runs kuthi ele Uganda linqobele Hong Kong ngama wickets amabili. Sikhangele umdlalo wenguqu, iqembu leHighlanders selikhuphuke lahlala endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo kusigaba seKasilaka Premier Soccer League ngemva kokunqoba ele Manyika Diamonds nge 3 kanyanga ngesonto. Iqembu leHighlanders lemiklomelo ngamatshumi amathathu ngemva kokudlala imidlalo engamachumi amabili phezu kwengalane kuleqembu le FC Platinum lona elimiklomelo ngamachumi amane lantathu njalo elinqobele kulawo Chiefs nge-1 kanyanga omgqibelo. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Kathesi ke esigabeni sethu lapho esinika ithuba abalaleli baka Studio 7 ukutsho imibono yabo sesibafaka ke enkundleni okwamanje.
Sanibona ni masakazi be Studio 7. Linelisakaza njengoba zinjalo bafowethu. Sidiphilani, niphile maliphilile bafowethu, siyabonga. Mina ngumpanda moyo kugongo kwama village ward 9 Bulilima West. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kula bantu kule amaroli, kuyathiwa kule roli ethwala abantu isiyave siya register kuvota. Kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngaba bazathwala futhi besiyavota. Akikulungiswe lapha kathi sekwenzenjani ukuthi kona kube lendawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu beregister ukuthi abantu bayathwalwa bayeregister kuvota. Akuzakali kahle, mina ngikuboni kahle. Akhe sifake namehlo lapho ukuthi kwenziwani lapho, kwenziwani ukuthi kona kungabuya abantu laba. Bafana labo ezithupha bayabuya one day badlula, bayadlula abanye bezizwa kuthi sebedlulile. Ake kuzwakale ukuthi le nto ikhulunywa kuthiwa kuyalungiswa ukuvota, kuyarejistwa, kuyathatha izithupha. Ngiyabonga, ngingabi mude kakhulu.
Studio 7 niyaphila njani basakazi? Ngiyalibingelela basakazi bami, ngiyalibingelela kakhulu lonke. Ya, ngiyalibingelela kakhulu mpela. Ya, hayi, siyabonga kakhulu, siyabonga izindaba, siyabonga izinyuzi elisinika zazona ezinhle. Ya, siyabonga kakhulu. Ya, hayi, kuhle kakhulu. Ya, sizilindele izinyuzi, ngizilindele inyuzi. Ya, uzesiphawule phela, kumele siphawule ngento esizizwayo ukuthi khona manje kwenzakalani. Asilarediyo lapha manje. Ya, cela lisiphe izinyuzi kakhulu, lisiphe inyuzi, lisiphe indaba. Ya, lisiphe indaba, uzesiphawule lokuthi uzizisa lathi ezweni lakithi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu.
Salubonani ku-Studio 7, salubonani. Nathanda ukuthi wadala eZimbabwe linanze iBulawayo ngapha sinanzelele kulo mpholisa lo kuthiwa ozibiza Silver lo lo aleka babezekha bake behlasele bezama ukulandelela yena into zonke azenzayo ngoba yathatha imchova lapha eyivalela ngale kuye drillolwe isibhathe isipesithi osekisti labo $80. Thina siyithanda into enala yenzayo sibe sisibhadala isi 1000 pound efine kumbe 2000 pound efine yena besithatha isi $60 kumbe $80. Kanti indaba yona ikazethi i-government ingazigazethe into ezifunakalayo emchoveni kawani sibe kwazi ukuthi amafinde yalokhu amingangaka lokhu amingangaka wani sezivele siphe ama-user la i-government kawani kulo lokhu siziphe umuntu emzini wakhe, siziphe umuntu esiyakudlalalela emuli yakhe emzini wakhe. Balibonani, zalibonani badala. Mna ngithanda ngithanda ukubingelela lonke u-Studio 7. Mna bengithanda ukuphawula ngendaba le ama-corruption la eyenzakala kolayo kakhulu kolayo abezekho isicela bezama ukuhlasela kudrilolo emaphoyisa edrilolo la ethatha imijova yabantu esiyayivalela ngale kule nkalakathi ecorruption efihlekeleyo kwaphana ukuyivalela imijova naleyana, ngoba imijova leyana iqina iphume kwaphana isibhadaliso 100 kusiya kubo from 50 kusiya ku-100 US dollar. Okokuthi ukuthathele kubamba sebekuthathe imijova beyivalela ngale sophuma ngakojezi enkalakathi
azi. Labo ke ngabalaleli bakastudio 7 esibanike ithuba lokuthi batsho imibono yabo ngokwenzakala empilweni yabo. Singekehlukani isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesiphelile. Uzulu weZimbabwe ukhala izimathunzi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke ngedola leMelika. EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika namhlanje ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe-Anti-Corruption Day. Iqembu labesilisa ilimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobele eSingapore ngamaranzi edlula alikhulu 111. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.